sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelanga injabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kuNhlangula 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwazi.
Ubulawayo odume ngokuthi kukontuthu ziyathunqa idolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje unanze ibulawayo day lapho enelise iminyaka engu-129.
Sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwo wonke lama healthcare centers. Sasenabantwana khona manje sisabalwela ey'kolweni because abanayi-base kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwale South Africa abetshengisela lamhla emahofisini kamongameli Ramaphosa walelo lizwe esithi kabaxotshwe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. Idale lephalamende ele-National Assembly namhlanje lidlulisele phambili inguquko kumthetho we-Criminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho kumele sigoqele okuphathelane lokwe-Patriotic Bill. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho likaBulawayo elidume ngokuthi kukontuthu ziyathunqa lidolobho lamakhosi lamanenekazi lamhlanje lenelise iminyaka elikhulu lamachumi amabili lasificaminweminye i-129 lasungulwayo. Ilanga leBulawayo Day linanzwe lamhlanje ngokubhoda kubukwa imzilikazi lemakhokhova abaculi labafundi begiya eStanley Hall yena eyakhiwa ngomnyaka ka-1936 ilembali yezombusazwe lemihlangano eqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu belithe gwaqa lamhlanje eStanley Hall benanza ilanga leBulawayo Day lapho uZulu azwe imbali ngedolobho begiya bechichimba. Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla umnumzana Mbusonzima Dlodlo uveze injabulo enkulu ngokukade kusenzakala ukunanza leli langa.
Ngelanga likaBulawayo namhlanje ngithi kulisuku oluhle lokujabulela lokhu ukuthi uBulawayo njengesigodlo samakhosi Kings and Queens City sikubona kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokhu sikuhlonipha kusinikeza isizathu ukuthi idolobho lethu leli liyahlonipheka ngoba liyingxenye yomlando wethu.
Umculi odume ngokuchaya ingungu okhokhela iDrums of Peace uLouis Ndlovu uthi leli langa kumele linanzwe ngokuvunula izembatho zendulo ezamabhetshu.
Kumele kuvele ngesifiso sami ukuthi abantu kuyahlala kungubulawa day every day ngoba singubulawa ubulawa yithi abantwana kumele bebe kwazi kwathi bechaze esikolweni kubekwe ilanga maybe singathi anti namhla ngu-1 nxa u-1 njengalamhla ngeTuesday ngesathade yakhona kucelebrate labantwana abasezikolweni ababe nesikhathi sokuthi bacelebrate kungacelebrate kuphela ukuthi abakhethiwe celebrate sibili kube kukhulu sigoka amabhethu sivunule.
UNduna Dakamela wenkayi obekhona emcimbini walamuhla upha umbono wakhe ngokunanzwa kwaleli langa.
Especially the theme yokuthi preserve the culture yethu, preserve the heritage yethu in a creative manner. Just not just especially to deal the issue of drug abuse. Because not that abantu should rally behind the culture, iyagoqela wonke umuntu because the culture is one. Iyancedisa ukuthi sidilela izinto ze-drug abuse and also iyancedisa ukuthi sidevelope because not sibambene sirala behind the culture.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority iZTA uNkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi ukunanzwa kweBulawayo Day kuchasiswa imbali yaleli dolobho kulakho ukukhuphula inani lezethekeli.
kusukisela khathesi kusiyafika u-2025 sikhangelele ukuthi i-tourism eyabe sizuze iZimbabwe yabe sizuze inzuzo engange 5 billion from ekuvakatsheni lekuvakatshelweni kwelizwe. Ubulawayo sikhangelele ukuthi nge-trade le khona kuzaba lesiphithiphithi sibili abantu besiza kobulawayo anti uyakwazi ukuthi igoqela lemkambo.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye ovule umkhosi wokunanza leli langa, wakhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lo mkhuba wokuthatha okudakayo.
Lonkazana uthi uqale ebe 14 years ethunywa edistributa amadrugs nezindlu zangkhona ezikhwele amadrugs afuna ukubulala uBulawayo, afuna ukubulala imajefeleleni, afuna ukubulala isizwe seZimbabwe loo mntwana izindlu yazazi.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube laye ukhuthaze abasakhulayo ukuba behlukane lezidakamizwa.
Ikhatha yokwabhuza yezidakamizwa kayizange kube khona. Ikhatha yethu ngokuya eteshi sizigide sithokoze sithandane njengabantu bakobulawayo, ngoba namhlanje sikuyalojin iculture week. So phakamisani amaculture angelo okuchapha, angelo okubulala, anokuthandana nokugcina kulawa ezonzeni.
Inkokheli zomdabu ezibalisa unduna uMathema weGwanda, londuna uMathe, londuna uDakamela weNkayi, amalunga edale lephalamende, osomabhizimusi, abafundi loZulu jikelele bebekhona ekunanzweni kweBulawayo Day. Leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Our Culture, Our Heritage, Our Creativity. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo eStanley Hall, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa abetshengisela lamhlanje emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe esithi akaxotshe bonke abokuza abaselizweni lelo ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba esePretoria wele South Africa.
Abakade betshengisela laba abagoqela amalungu enhlanganiso ye-Operation Dudula, Sisonke People's Forum lezinye bafike emaofisini kaRamaphosa becula begida njalo bememeza besithi akabatshele ukuthi bazohamba nini abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Omunye wabaqoqela okutshengisela umnumzana Freeman Bengu wedeza uhulumende kaRamaphosa umlando wokwekela abantu bokuza bengena santando elizweni bezenzela umathanda.
Ama South Africans athi ane problem ni issue yama foreigners abantu abazwa ngaphandle. Sicelile ugovernment sifakile memorandum ukuthi ugovernment alentuzane ayenze state of emergency. Ayenze state of emergency like South Africa. Abiza amasoja azokuncedisa ngathi this thing.
Omunye wabebetshengisela wethi sezizalwane zakwamanye amazwe umlando ukubangela inhlupho zonke ezibhekanele South Africa kwezomnotho lenhlalo kaZulu. Umnumzana Nkazimulo Dlomo wenhlanganiso yabatshayeli bamaroli e-All Truck Drivers Foundation uthi umsebenzi wonke wokutshayela amaroli usuthethwe ngabantu bokuza.
No, asilwi nabo abafowethu, singama-African but silwa ne-corruption. Umthetho ukhona and umthetho kumele usebenze because ubhalwe yibo lapho ubhalwe. But the way wenze ngakhona ubona kathi awusebenzi because uthola ukuthi masifika la lo muntu akanawo nanamaphepha okuthangela eSouth Africa but kula eSouth Africa kulomuntu odriver.
Unkosazana Zandile Dabula owenhlanganiso ye-Operation Dudula laye obekulokhu kutshengisela uphikile ukuthi ukutshengisela kwabo lokhu isenzo sokucwasa ngobuzwe.
Sifuna mass deportation, sifuna ukuthi abantu balayikhaya basebenze babe prioritized kuwonke lama healthcare centers ey'kolweni abantwana sasenabantwana khona manje sisabalwele ey'kolweni because abanayibase kodwa abantu bangaphandle bakhona ey'kolweni bayafunda, it's business as usual.
Ukutshengisela lokhu kuza ngesikhathi ubuyanga lokusilela komsebenzi kusanda kwele South Africa. Kuzanjalo ngesikhathi lapho sekusela amaviki ambalwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe esiphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili zixutshwe elizweni ngemva kokuba uhulumende alile ukwengezelela isikhathi samaphemithi abo. Eminyakeni edluleyo kube nezehlakalo eziningi zokuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Izalwane zakwele South Africa zethesa ezakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi yokudala amacala. Umongameli Ramaphosa akaphumanga ukuthatha izikhalazo zabebetshengisela laba, kanti ke bona bathembise ukuthi bazophinda babuye futhi. Kodwa ngaphambilini umongameli Ramaphosa ubeke waxwayisa abatshengiselayo laba ukuthi bakwenze ngokuthula, hatshi ukugcina sebedala udlakela lwe-xenophobia. Izalwane zeZimbabwe zona zithi akusizi ukutshotshozela ukuthi baxotshwe kwele South Africa isimo esabasusa eZimbabwe singakalungiswa. Nomele Sulu 7 ePretoria kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Bayakhala abakumabandla atshiyeneyo ikakhulu aphikisayo abathi akukhangi okuza kwenziwa yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission mayelana lamagama alabo abangekho kuluhlu lwabavotayo olwe-voters roll. Abakubandla elibusayo labo bathi kulabanye babo abangekho kugwalo lwabavotayo. Kubika uGibbs Dube.
Ukuhlolwa kwamagama ku-voters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhona ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission kabakakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo ku-voters roll, abanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayethiyeneyo. Njenge for example sikhangela ku-ward 8 abizalwane eze-Thorn Grove ezisuswe khona ngale zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona, okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyarejista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izethi ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengokuhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezethi ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathanthini abantu abakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered ngabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi uku-ward kumbe ku-ward 24 eNkayi-South kodwa ibizo lakho kalikho ku-ward naleyo, kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uzakuyavota ku-ward kumbe 25. So into embi kakhulu le eyenzakeleyo, kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababe babenza izinto kibo kutsho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. Njalo kutsho ukuthi ngenye indlela ye-rigging le esesiyibona le, ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally.
Abakubandla leZanu PF labo bayakhala ngokwenziwe yi-ZEC. Umnumzana Joseph Chuma ngomunye wabambe owangaphansi ngokwenziwe yikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani thiwa kumbe thiwa isenzakalo esenziwe libandla leZanu PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZanu PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. imbangela esenzakalo leso ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa indoda ye-delimitation le eyenziweyo, kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale, amabizo alahleke kwesi sikhathi ngenxa yokuthi kona sokutshintsha phela ama-boundaries, ama-ward, lama-constituency, lento ezinjalo. Kodwa akusiyonto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi, bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo, kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona, ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabe isenzakala, hathi ukubana mbethwa kulobugobogobo obukhona oyabe usenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elibusayo.
Institution ye-voters roll siyenziwe namhlanje, lilanga lokugcina kuyavalwa. Yes. Kodwa engingakwaziyo ukuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi wabo ukuthi bayehlola amabizo abo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele balemvamo yokungaze ayahlola amabizo abo, ithatha for granted ukuthi amabizo abo akhona. Laloko ukukhangela engemafonini yiko kwenza abaningi behambi besiyahlola. Yebo phela khonoko kade ukutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali. Phela yinjongo yizekhi yami sengizela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde barejiste futhi.
Kukhangelelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa. Abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa babasuze bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kusenjalo, idale lePhalamende leNational Assembly lamhla lidlulisele phambili inguquko ngomthetho weCriminal Law Codification Reform Bill esigabeni lapho okumele sigoqele okuphathelane lokwePatriotic Bill ngemva kokuba iComittee yedale lePhalamende eyeParliamentary Legal Committee PLC ithe akukho okubi ngalomthetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala wePhalamende umnumzana Kenneth Jokuda utshele iStudio 7 ukuba iComittee yePLC yenze umhlangano namhlanje njalo ithe akula okubi ngalomthetho.
The PLC, they considered it, they returned the non-address report, so we have announced it, then the consideration is now going to Senate.
Umthetho lo uphume kulokuphikisana okukhulu phakathi kwamalunga edale lePhalamende. Amalunga aweZANU-PF afika phose ikhulu 99 avotele ukusekela inguquko kulomthetho, ukuthi awamabandla aphikisayo afika 17 abephikisa lomthetho. Okhokhela ebandla leZANU-PF umnumzana Bukuraito Garepi uthe lomthetho usuza kuya kuSenate.
The so-called Patriotic Act or the section that deals with that part. Yes, it was approved unanimously in Parliament.
Elova enkundleni Twitter umelwe Harare East umnumzana Thandai Biti uthe lomthetho utshengisa ukuba amalungelo oluntu kawahlonitshwa kuleli. Umelwe ange Central eParliament umnumzana Daniel Molokele uyawusula lomthetho esithi kawulunganga.
Le sanda kwamukeliswa eNational Assembly yayisidluliselwa kuSenate ingumthetho omutsha engingawuthakazeliyo njengomeli wasePharliament, ngenxa yokuthi umthetho lo omutsha unikeza amandla. So mina personally I'm 100% opposed ngumthetho omubi ongamelanga siwamukele njengamaZimbabweans.
Ingcitshi kwezamalungelo oluntu umnumzana Bernard Ncube laye uyawusula lomthetho.
Ngemuva kokuba iParliamente isiphase ibhili le abayithi Patriotic Bill, sibona nje sokuzobotshwa njalo nokugwetshwa kwabantwana beZimbabwe ngakusetshenziswa lowo mthetho oncindizela uZulu ukuthi angaqothozi umsebenzi oyenziwa nguhulumende, njalo angaqothozi i-corruption eyabisenziwa izisebenzi zikahulumende. Ludaba olubuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi esimela amalungelo kaZulu, ngoba sokusi tshengisa egcekeni ukuthi vele akusamelanga sivule imilomo yethu emikhulu le engahlalwa zimpukane, sokumele sihlale sivale imilomo.
Inhlanganiso emela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umthetho lowo wenza eZimbabwe libe lemthetho engahambelani lesikhathi. Ngimele isithu 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Idale lePhalamende eleHouse of Representatives selipasise umthetho ovumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika iphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiwe kumahola sanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe lidale leSenate. Ubususa ingumongameli ubususayinwe ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo wake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzancintisa kukhetho lonyaka ozayo, edinga ukuba ngumongameli ngokubika kwe-Associated Press. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo untungameli Nkomo we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Tim Moringayi, ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa our Republican Party for the President is just another option for our Republicans. Sibona uPence waye nguVP kaTrump for 4 years. Engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngoJanuwari 6 kuze kube lovukela eCapital sebefuna ukuthatha ipresidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwazi ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngantho ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwanisa ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona la uTrump nguye ngathiwa ulama point amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavota angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona iGeorgia leyinye le eka Mr. Smith uspecial prosecutor.
Lo ngumnumzana Tim Moringayi ohlaziya izombusazwe, njalo elilunga le-CCC obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Amabandla ezombusazwe athi alindele ngabomvu ukhetho lokudinga umongameli, amakansila lamalunga edale lePhalamende olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 23 ngenyanga kaNcwabakazi kuwona lo umnyaka, lanxa iningi likhala ngokuthi alitholi amabizo alo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Solani Njenyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathebeleland South, endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, ummeli we-Insiza South edale lePhalamende, yena ekubandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
ngathi vele ukhetho lifuna isikhathi esikhulu abantu bekumele njalo inkulu vele lizimisele bani kungena ukhetho isiqongo sebantu ukuthanda wahambe bayikhangela amabisho abo ukuthi akhona uvota for
abantu bayahamba bayaswela amabisho ekunanzeleleyo uwadi wami esebulilima bahambile ivillage ithethe yasiwa kuwadi 17 esika kuwadi wami ibizo yilo lihambileyo levillage abantu bonke basaswele futhi kuwadi wami ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu lokusibonisa ukuthi indawo eziningi abantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izame PSS yaze ukuthi ayinasupporti siyakwazi ivethu ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kulenye i-organization esikhona isazi eyiyona ibhodabhoda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona babhizi kuzothi labantu bebandla elehlulekayo bayama futhi lapha bathweka amagama befuna amabizo abantu
utsho liphi bandla ukuthi ngelokwehluleka njalo ujongani ukuthi liyehluleka
abantu bezele bethe bebiza bethi zame PSS for 43 years kambi ngaba unenkosikazi ungathola abantwana for 43 years kambi ngaba uzathola abantwana semeni imithi zamaza 5 years futhi bakhula ngokukoda izinto babo unkomo engabe beka laphanethi izame PSS ingene embusweni iyenzeni sibulawa yendlala benabo yezimbabwe beyangena abathi RTGS sibulawe njengobane nge-MP uyakhala ukubana kulamali izikole ziyadura imigwaqo yisile indlala ingenile izinto ezitolo ziyadura
mnumzana Nkomo ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesingisi
yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongaphefuna into embathi komunye umuntu keliyisekela bekuyifunathi kona hhayi lelana lihle kubani obviously lizachothoza likhombe konke kakhona iqinto ekhona ukuthi ibandla lezamphef libandlala abantu yikho behlale belivotela abantu kunzenze mhlaka-23 futhi August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithandayo akuthele umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke iyalungiswa kunzenze sikhuluma i-government yezamphef idiza ngomgwaqo lesiyele ibhethibhethi esiyayo iblawa esiyayo ifono sikhala umgwaqo eminingi ningi ithi ngapha insiza umgwaqo emihle kakhulu egqediweyo i-government ibhizi akunamuntu osengendlala angikwazi ukuthi abafuna kuphi khalale emadolobheni kwento abantu bakhaya imali yangikhondisa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla lezamphef livulile amathuba yabafunayo ukuthi basebenze kunabanye vele abakhetha ukuthi bachothoze kodwa iqinise ukuthi practical phansi abantu abantu babonthi ibandla lezamphef lisebenzele kuhle liguqule izinto eziningi baphila kamnandi kuyamphisela umongameli elizwe ubabeidimina kagongoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibaba
mnumzana Moyo ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Nkomo isithi kusobala ukuthi ozanqoba ngumongameli Mnangagwa
ubaba uphezulu advocate lekhulu Chamisa yiba sebethembe ukubana ngonozakhipha abantwana bezimbabwe egidide ekuhluphekeni mina ngitethemba ukuthi izenzeka ukhetho ngoba izili bona bezalo bayatsho ukuthi bakhipha lesikhipho lezizeni izalo PF sebekhulumile isipokuphesini abone bekhuluma isithi thina ngapha emathebeleni noma singavotanga izami izawini liza bonke abezalo PF asebathebeleni hlanje kuzaba unkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izalo PF iyalikhetha kayilithini ezani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocate lesili Chamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu abafeda abasebhasfora bazabuya ekhaya kwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esikhathi nento ukufaka imali ngaleso sikhathi uthi kusase vuka imali isize iphenduke wena sikhathi inkomo ivuka isiyidonsi akula muntu letrusti ngebandla lezane phethu lebehluleko ngalawo mazwi ukuthi u-avoki wesechamisa abantu bonke bakamvotele umfana omncane ulabonise ukubana ilizwe limnandi njani ilizwe lakhi izano p f ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokwabhiza abantu number one abantu bathole nzima kabasebenzi ngendaba yebandla lebehluleko
siyabonga ukuphatheka kwenu kulingxoxo mnumzana Moyo lo mnumzana Nkomo
hayi ubaba Moyo sizahlala mhlaka-23 sesinqobile thini ibandla lezanu p f ufisela nje ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi ingabathi zinye zizodatha isikhathi lezanu p f ube ngomunye wethu ubaba Moyo
ngoba abantwana izimavu zisiza ngisho khona wonke umuntu.
Siyabonga abamkomo okuhlangana nawe ngisiza enkulu. Ngicela ihlale phansi saba ngoba izomkabo kumfuka nkomo. Owathi nayo impilo ekubiyele zana sihlale kahle emabhulini kodwa kathi siyamabhuli siyandile. Abantu besekuwe ngento emnyama siyabonga.
Leyo ke bekuyingxoxo phakathi kwaMnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo we-CCC eMatsaud lo Mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF omela insiza North edalela eParliamente olivalelisayo osithandekile Mhlanga.